sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu umhlazi ku-11 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubotshwa omunye wababhaxabule amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engu-67 kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngabasakhulayo ababonakala kumabonakude.
Akumangalisi nakancane kuyinto edanisayo. Amapholisa akithi akhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angangeneli kozombusazwe.
Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Okwezili yonke le edlileyo kumbe ngamabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa bengendluli ivayirusi.
Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esibhadalwa ngedola lemelika liqubenele leZimbabwe.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe omunye wababhaxabula amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engamashumi afika phose isikhombisa 67. Kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngoba abasemfanekisweni betshaya abantu ngabasakhulayo. Umsolwa uNeva Chimadusha sekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yiloba nini. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ngokubotshwa kukaMuchuta izolo wathi njalo amapholisa asadinga abanye abasolwa ababonakala kuvideo egcwele enkundleni zokuxhumana betshaya okhulu labogogo ngengodo. Emfanekisweni lo kwizwakala wesifazane osakhulayo ebuza esithi kungani benze umhlangano webandla labo bengelamvumo. Lanxa iZANU-PF ilandula ukuthi abenze lolu dlakela ngamalunga alo, ibandla le-CCC lithi udlakela lolu luveza sobala ukuthi abebandla elibusayo sebeqalisile ukutshaya lokuhlukuluza uZulu phambilini kokhetho lwalonyaka. UNtunga Emile Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-kansila wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Edwin Lovu ongowebandla le-CCC.
Kuvidiyo kuyakhanya kulomama owayekhuluma osamutsha kulo jaha owayekhuluma ilisi yamabizo abantu abaphatheka kulesi sigameko sokutshaywa kwabantu abadala besethethwa icala lokusapota kumbe kuba amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ludaba lusegcekeni amalunga wonke ebandla le-ZANU-PF atshalabo bantu aphuma ku-social media kugcwele kumele ukuthi nga bona laba abaphumayo ilisti yabo siwabona sebevanjiwe. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi eZimbabwe amapholisa asebenza nebandla le-ZANU-PF, so kuyadanisa. Kodwa-ke njalo akumangalisi, ngiyayibona indaba yangikhona abayibo abatshaywayo lezihlobo zabo sokuyibo ababotshwa sokuthiwa yibo abalecala njengalokho kwenzakala enyathini esithingwiza ekho sizabona sokusenzakala lakhona ngale Murewa. Akumangalisi nakancane kuyinto edanisayo. Amapholisa akithi akhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angangeneli kozombusazwe, njalo angakhangeli ukuthi lowo muntu ngalephi ibandla. Icala kube licala, umuntu ngephula umthetho kumele abotshwe kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla kwezombusazwe. Kuyadanisa-ke kakhulu ukuthi kuthiwe ukuthi umuntu oyedwa ungumuntu omdala, kodwa ke abantu abatsha ababetshaya abantu abadala wabonakala wakhona kuma-videos. Lelisi yangikhona ikhona, wayebize umhlangano lowo kuyaphuma ku-social media ukuthi ngubani nalapho konakala khona ividiyo ihanjiswe eShekhshekhawuze eHarare kuyazakala ukuthi bagcina sebesilwa ngokwama-factions yikho egcina isilikha leyo vidiyo kadanisa-ke sikhuthaza amapholisa ukuthi ayenze umsebenzi wawo ababotshwe bonke-ke abaphathekayo kulesi sigameko sokutshaya abantu abadala besikheswa icala lokuthi bangamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ikanti isisekelo selizwe sivumela ukuthi kunye namunye umuntu abe kwinhlanganiso ayithandayo ayifisayo.
Abanye bathi amapholisa nxa ethe abopha umuntu kuzehlakalo ezinje kumele akhulume ukuthi umuntu obotshiweyo ngowezanu kumbe ngowe-CCC. Kuqakathekile yini ukuthi ngabe atshile ukuthi ukhululo ole-67 years obotshiweyo ngwaliphi bandla?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe khona lokhu umphakathi ube kwazi ukuthi liphi bandla elitshotshozela kumbe elingena ku-violence elitshaya abantu elilimaza abantu elingavumela ukuthi abantu-ke bahlangane bakhethe inhlanganiso abayithandayo kulilungelo likazulu ezimbabwe ukuthi abekwazi ukuthi bavela ngakho. Kodwa-ke lowo khulu kambe yebo kambe ngabe kotshiwe kodwa kuvidiyo kasimbone phuma asibonanga kulokhulu kayeqhela ubhulo-ke ebhula izalukazi lamaxhegu besetheswa icala-ke lokusekela kumbe lokuba amalunga ebandla-ke le-Citizens Coalition for Change. Yikho-ke thina sesithi ukuthi bonabe sababona phuma kuvidiyo besenza lobu bubi sibabone bekuthabatha bona labo. Kodwa-ke yebo kambe sizezwa-ke ukuthi ukhulu lo wenu wethesa lephi cala njalo sizwe lokuthi ungaliphi bandla simbone lesithombe sakhe ukuthi umuntu omenjani ngoba izithombe zalaba benza udlame ne-list yabo siyababona-ke baphuma ku-social media abanye sababona yebo kambe bephuma njalo kuvidiyo besenza ububi lobo.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus omemetheka kalula. Ngapha kwele Melika izibhedlela sezigcwele abantu abagula lomkhakha omutsha othiwa yi-XBB 1.5. Kuthi kwele China kubikwa izigidi lezigidi zabantu sezisezibhedlela abanye bebhubha ngobunengi mihla ngemihla. Ugeina Kumete Saidi we-Studio 7 uxoxe lodokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, ukuzwa ngomumo walumkhuhlane we-COVID-19 kuleli dolobho.
Okweziki yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa bangendluli ivayirusi.
Nxa siqathanisa lezi nendawo zeZimbabwe koBulawayo kulokhu kunganeno.
Ye, ngingatho njalo owakhathesi ngingazi kusasa kusuya phambili kodwa kuzofika namhlanje asiyathola abantu abendlula abahlanu ngosuku. Sithola ababili sithole oyedwa abathathu abani kodwa asitholi kweze bedlule kwalo.
Khona yini elikwenzayo njengekhansili eyokuncedisa abahlali bakoBulawayo ukubana baziphathe kuhle bengathelelani umkhuhlane lo we-COVID?
Uzakhumbula ukuthi ukulwisana lo mkhuhlane we-COVID-19 kwahle kwenziwa ilokho esikubiza ngesilungu ukuthi wadikleya i-state of emergency almost by upresident ngo-2022. Yikho i-lead i-government, central government, le-provincial government yiyo ekhokhela yonke imizamo yokulisana lalo mkhuhlane. Lathi singuBulawayo i-council asisebenzi sizimele sodwa, sisebenza singaphakathi kukahulumende nxa sesibuya kwindaba ze-COVID-19. Kulo-provincial medical director u-Dr. yamthembu engithemba ma ungathola inamba yakhe angakuphendula ngcono kokunye kwakhona. Kodwa ukulwisana le-COVID-19 kungumlando wethu sonke, uhulumende wezabelo nohulumende wamadolobha esingathi ngama-local authorities kunye layo uhulumende owelizwe lonke i-central government.
Abafuna ukuzohlatshwa amajekiseni lilayo yini imithi yakhona yokunqabela i-COVID?
Ye, ama-vaccine lokhu ekhona nohlelo lokuhlaba abantu ukuthi ukuvikela iCovid lokho lesiya phambili akhona emaklinikhi ethu wonke abantu balapho kuyawazi labo abanga abezikolo ababe ngahlabanga asebenelise iminyaka elitshumi nambili i-12 years abangahlatshwanga ngomnyaka odlileyo kumbe kule minyaka edlileyo okulonyaka sebekunelisele sebehlanganise iminyaka elitshumi nambili sebevunyelwa-ke ukuhlatshwa ilungiselele uhlelo lwabo ukuthi bazababangaki bahlatshwe nini bahlatshelwe ngaphi sebenzela kwezikolo
kubikwa kulomkhakha omutsha owe-omicron osuyo osumemetheka njalo lizilungiselele yini
ngizakubeka kazi imagciwane lawa iyakhula ohlobo lwe-virus ahlala mbizanambizana athenduka ayaguquka okuthiwa yi-mutation ngesilungu yona i-HIV le ngabe saqala ilandela ngakhona lokho ukuthi sekulaleyi-variant mbona ngathi ngabe namhlanje ngibese seku-variant silandele i-alpha beta zethu ngabe samedlelaangakusaqali sekubala sisiyana eqinisweni ukuthi ukuvikela i-COVID-19 kuyafanana akulandaba ukuthi umhlobo wakhona yiwuphi kumbe yiwuphi umkhathi okuqakathekileyo ukuthi abantu batshelane izikhala baxekelane bangasondelelani bangaminyani abantu bageze izandla amamaski agqoke iyakhulu nxa siphakathi ezilindini kumbe lapho esiminyene khona ngoba sinikele ukwenza lokho kungakhathaleli ukuthi yiwuphi umhlobo we-COVID uzamemetheka kuphela kuyafanana njengoba ngitshile ukuthi la i-HIV akulandaba ukuthi yiphi i-variant kumele kugqokwe amakhondomu kunabo ama-ARS njalo njalo so ngokufana nayo ukuvikela i-COVID kuyafana kanti umhlobo ukuthi yiwuphi
lo-ke ngudokotela Edwin Sibanda umqondisi obona ngezempilakahle edolobheni lakobulawayo obexoxa loGainer Gumede Saidi weStudio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esizibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wayethembise ukuthi abantwana bezikolo zemfundo yaphansi iprimary bazafunda kungelambadalo. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokukhala kwabazali abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela, ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20. Uthole ukuthi cina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo, ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadale imali.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la ikufanele ukuthi vele kusiyavulwa izikolo ifees yonke isibhadelwe. Abantwana bazabe bengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke ifees. Ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala abaningi bangikhona bebethola that 200. So uma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana oqala iECDB uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esibalaso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi bakusebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo baye kwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please, we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Ngomnyaka ka 2020, uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo, Education Amendment Act, ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udubo lokusilela kwamandla kagetsi soluzafika komlindi uyagcina ngoba isigaba sesitichi sewange esilungiswayo sesifika emaphethelweni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala usezasungula uhlelo lokuhlanza idolobho ngokucitha yonke imithanithani eyenziwa enzikini yedolobho efana lokugezisa izimoto amahlayana, ukuthwala abantu ngezimoto lapho kungavunyelwanga khona lokunye okunjalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani hlobo bantu bakithi mazimbabwe amahle hayi siyavuka basakazi be studio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa ake ngithawule kunye lapha sicela ubaba uMnangagwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawule ezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezembu lezombusazo siyacela siyaxolisa nyabaxolisela abantu bakankulunkulu basasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ungaphathekali siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembunyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi hhayi akusephathi mntu omdala sophathi siyaxolisa kakhulu nabaxolisela abantu bonke laba bakuleli igroupu nabaxolisela mpela yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa nyabaxolisela hulumende basalungisa amandebela ngamasela iqiniso elikhona batshontshelana abanye kabafuna ukusebenza bethenga izinkomo batshontsha iinkomo zabanye so laba bantu abasebenzayo laba balungisa isigaba abekho kwezombusazo siyaxolisa lapho nyabaxolisela bakhulumende okhulumayo nyazi ukuthi kuyaziwa khona ngapho ukuthi ngumkhezi ufamona ungwenya ojwayelekile khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi kodwa-ke hhayi ngiyabaxolisela ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamona lo okhulumayo ngixolisela ihawu lezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa liyamukeleke nje njengeqembu bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho endaweni zakhon yabo
Studio 7, salibona ndinjani ngapho? Ha, no, thina siyaphila ngapha. Ngusunamlona. No, siyabonga, sekuze kuwumnyaka omusha. Siyabonga, lisayibambe njalo. Hawu, lisakhipha indaba ezilohlonze. Lisakhipha amaqiniso. Siyabonga kuleyo ndawo. Ha, no. Besihambile emakhaya imigwaqo siyibonile imigwaqo ayikho uhamba udinga imigwaqo phakathi kwemigwaqo sangathi abafowethu singabambana nabemthwakazi sonke sibambane bafethu before sicabanga ukuthi sifuna ukuhlalisana kanjani siqale sibambane sikhiphe phela le ndlovu ekhona lapha endlini eyizalo PF ngoba uma kukhona indlovu ngeze sikwazi ukuhlalisana bafethu noma sithi sicela ukuhlala sodwa kuleli qela elingapha kodwa phela uma kukhona indlovu endlini ngeke sikwazi ukuhlalisana lelo yiqiniso elimsulwa sengathi ningayibona ngaleyo ndlela noma ngaleloso abantu bakamthwakazi lingabakithi lina kodwa sibambaneni phela sikhiphe le ndlovu ekhona endlini liyabona abadala emakhaya bayaxetshulwa bathela isibhaxu bayashaywa abantu qede lapha izanu PFT khona yona iyangcoliswa kazi ukuthi ingcoliswa kanjani yona ivele ingcolile kubi. Sengathi khona singathola isixazululo sibambane. Ivoti lamandla, the reason bengafuna abantu bevote yikuthi bayazi ukuthi ivoti lamandla. Sengathi singabambana. Siyabonga kuleyo ndawo.
Salibonani kustudio 7, ndingelola ngomdluli ngilapho eGwanda. Kulamazwi engiwazulu ekhulunywa ngubaba uBelief. ugawule uyazi amanye amazwi omuntu omdala afaka amahloni uza umuntu ebuza ukuthi bafilima njani ngapha betshaywa bathatha njani amavidiyo ngapha beshaywa uyazi ngumbuzo nje ofileyo nje ovele ubona ukuthi umuntu omdala akalangqondo nje ucabangela yena yedwa ungawubuza njani umuzo njalo ngoba uyayekwazi ukuthi abatshaywa babeshaywa and the rest abanye abangatshaywa abanye basebebalekile becatshile emakhoneni adoze abafilima amafilimu anjengalawo so hayi akusimangazi lokho ngoba vele iZANU PF yiyo impilo nje abaphila ngayo ukuthi uma kukhona abakwenzayo bavele bevike ngomunye ngiyabona
ngelela ku studio 7 lokhuluma uMaphosa eJohannesburg siyabonga umnyaka omusha siyabonga umnyaka omusha abantu sibese ukucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizame nini wonke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi sekuleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu kuzodala ukuthi kube lamatitsha abavela kwezinye indawo kube namapolisi emgwaqweni avela kwezinye indawo emabhoda nibehlupheke yonke indawo ake abantu bezame ukuvotela okungowabo siyabacela shuwa siyabacela shuwa abantu abasha bonke basaphalele emazweni abanye abantu abahlele emakhaya abasebenzi namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu ukuphula ijombo siyezwakalisa izimfuno zethu siyezwakalisa lokho esikufunayo ngevoti so ngiyabacela abantu bonke njengantu kuyenzeka nje sibambeneni sibe imthwakazi ziba big people hlanganeni layo isisisile mhlawumbe like mazotwaza i-coalition government hhayi ukuthi sithatha amandleti sohambise ngaphandla siyabonga sikuleli le-South Africa eJohannesburg thank you so much
Studio 7 litshona njani hayi nasitshone kahle ngiqinisa lonke ebesibalele inyozi ngesishona lesindebele ngithi hayi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle kakhulu hlobo zami endiwuthanda kakhulu ngifisela futhi impilo enhle umsebenzi wenu omuhle hayi ngelakho okuningi engakukhuluma nje ngingakhuluma nje ngesizathu lokhu izikolo sezivuliwe kwelakithi uhulumende elokhu eqamba amanga ngesizathu sama-school fee mina ngokubona kwami ngabantu bale mcabango njengowami mina benza hlalisa abantwana bonke phansi izikolo zonke emaphandleni hlalaneni phansi kuze kube nombuso uhulumende azabe ikhulume iqiniso manje ukuthi asoze kwenzakala ngokuthanda kwami ukuthi ngabantwana bayazihlalela ngoba sesidiniwe uhulumende hlale sitshela amanga ethi abantwana soze babhadale zakhathesi izolo izolo ukhuluma amanga wathi asoze kubhadale izikhulu fi ithemeliwa ithemeliwa lelo vele lalamla kanti isapoti idoti le ekhulunywayo asonto enhle amanga ela abazali babantwana ehlale qhamba amanga ebenza abantu abayizithutha akusebenzi akusebenzi sibili uhulumende weZimbabwe kakhangelelanga inhlalo yemfundo yabantwana akalandaba lokuthi abazali bahlupheka akalandaba angazi ukuthi yena engumuntu omdala engakuyana ucabanga njani ucabanga nxa ezahlale ngumuntu wamanga engu-president welizwe okumele ukuthi nganguye owakha izinto siyazi ukuthi uyehluleka ngacela abanye bamncedise ngokwehluleka kwakhe ukwehluleka uyehluleka sibili kakhulu lalowo bemkhomenta lapha nalaphana bemkhomentela ize neze hayi uyehluleka uhulumende wakithi eZimbabwe uyehluleka mina ngaye abantwana bayakuhlalela bengabazali bengabhadali ezi-school fees angikhona bayithatha ngaphi imali besisa abazali emakhaya abayekile bahlalisa abantwana kuzathi mhlakuze kulo mbuso oright babuyele ezikolo abantwana bafunde hayi ngoba sesidiniwe thina diniwe ukudinwa sibili alingixolela ngoba ngudoda sidiniwe diniwe uhulumende weZimbabwe alaqiniso cela amanga umuntu lo
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo ah siyabona okwenzakala elizweni lakithi siyezwa manje sebeqala ukukhuluma ngecorona yazi bakhona abantu abangakhuluma ngecorona nato mnyangagwala kwethi kuyenga lapha bakhona abantu abangakhuluma ngecorona akhona amazwe angasho ukuthi hayi icorona ikhona noti laba bayazini ngecorona okwakuqala bayazini ngecorona bayazini ngempilo zabantu ngoba yibo ababulala abantu yibo abahlukumeza abantu yibo ababulala ilizwe ngobusela babo aso abantu abangakhuluma ngempilo zabantu laba bahlezi bekhuluma amanga njalo nje phezu kwamanga abangaka abahlezi bayakhuluma yini into abaseke bayenza entsha abantu abangayaziyo phezuke ezithembu zezingaka into aseke bayenza emphakathini yini ngaphandle kwalokhu sibona nje kutshaywa abantu ngaphandle kokubona kusibona sekugubulawa abantu ngaphandle kokubona kubotshwa abantu enye into abangayenza abantu bezana uPF yini mina elizweni lelandlezi ngitsho ngithi laphana loba kungangena abantu loba kungangena umntwana omncane engayenza ngcono than kulo mnangako even umntwana ongu-grade 3 engayenza better than umnangako lo uyazini kuthothotshiwe ngokuthi minutes of health uyazini ngempilo zabantu bona kuyiba baqeda abantu elizweni abantu bakhethi basozozikhethela ukuthi babulawa yini izana uPF or i-corona phakathi kwento ezimbili abantu bakhethi basezowubona umkhuhlane omubi ukuthi umkhuhlane oyingozi empilweni zabantu yini akula mkhuhlane ongaba yingozi njengezana uPF akula mkhuhlane selokhu imkhuhlane yaba khona bangaki abantu ababulewa izana uPF izidumbu eziphansi ezabo zingaki izana uPF
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uMongameli Joe Biden losowabo uMnumzana Justin Trudeau wele Canada kunye lomongameli wele Mexico uMnumzana Lopez Obrador baqhubeke ngomhlangano wabo kwele Mexico izolo lapho abazise ngokuthi bazazama ukulungisisa udaba lokucapha umngcele ngabakwele Mexico bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi kutholakale amaphepha ayimfihlo ehofisini kaMongameli Biden okulicala elifanayo leletheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe mayelana ngezombusazwe welemelika saqala ngokumbuza ngokukhethwa kukasomlomo wedale leather house.
Uxokozela esikubonileyo ngokhetho kasomlomo we-house uKevin McCarthy owama-Republican kutshengisa ukubana akulakubambana kubandla lama-Republican and I think abantu abaningi uMcCarthy bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngozibandlela 6, 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo i-house bezama ukustopa i-certificate kishini kaBiden ukuthi ukhawunti amavoti amenza ukuthi abe ngupresident. So ngokubona kwami amaRepublican ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngosomlomo weHouse. Kusiya phambili sibona ngathi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi acontrol iHouse ngoba sibone be faka ama demands abo amanya khona vele ungathi a ridiculous ngoba enye yakhona i demand ngeyokuthi even umuntu oyiwani owe Congress angakwazi uku demand ukuthi uMcCarthy makehle o speaker makehle esihlalweni mabe ngavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokho ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngirecord.
Ngokubona kwakho umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans uMnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican kulokhu elamandla amakhulu kakhulu ngoba abanengi abantu abasupporta uTrump ibona abavotela ama-Republican la esiwabonayo khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye okhulumela laba abanye abayi 20 ade bengafuna ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama Republican amaningi especially ku Senate abafana labo maConner bafuna ukuthi iRepublican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa Trump okudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi guya divide part isebefuna ukuthi ama Republican mayengabambana babe lo mqondo omunye mabe pusha ama policies abo abafuna ukubona esenzeka. I think uTrump usesuka abe yilokho esingathi hindrance ngoba akusacaci for ama Republican ukuthi bayaphambili yini noma lokho besasemuva bevumelana lombono kaTrump ukuthi ukhetho luka 2020 lwalungekho fair lwarikwa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obeqoxa le studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njani kusasa isikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.